abantu abaningi bazama ukwenqeda ngabomalayitha bayingena emabhasini benxibe yabingela ama-passport bayahamba kathesi ama-Zimbabweans akwazi ukuthola ama-90-day visas that will allow you to stay in South Africa for ama-90 days won't allow, but then after that trying to pendule. So into abayenzayo ukuthi babanika omalayitha ama-passport awo bahambe bedinisa e-border sebehlala khona phana.
Uke wezwa mayelana ngabasha ababezama ukungena kwele South Africa ngendlela ezikungasemthethweni na?
Baningi. Into esuphaka kathesi ukuthi njengama-Zimbabweans not as important anymore ukuthi sithola ama-visa ukuthi sihambe khona ngale. So into ethole esenzakala kakhulu ukuthi abantu bayahamba khona ngale benze into le engiyikhulumileyo kube balokhu bebedinisa ama-passport. But lokhona kusakwenzakala kudala ukuthi abantu babechaphuka imfula besenzani akusayenzekani kakuthi baningi kangako.
Phakathi kwalabo abatsha bangaki abaphumelela ukungena kwele South Africa njalo sebephila impilo enjani bangalawa amaphepha azobanikeza imvumo ukuze basebenze noma bafunde kwele South Africa?
Yinto ehluphayo manje naleyo ukuthi nxa behambe bengela amaphepha alungileyo abasakwanisa ukusebenzisa imisebenzi elungileyo. So uyabona abaningi bangikhona ngabami ngamawaiter kumbe ngabogadi nangoosisabancedisenti ezindlini nxotho abakwanisa ukusebenza.
Bakhona ke ababanjwa bazama ukungena kwele South Africa?
Baningi. Baningi abahlala bebanjwa. Nxa bekwanisa ukuchaphe eboda bayabanjwa kubomesi nakhona phana bephendukiswa kumbe babotshwe khona ngahle.
Manje ihulumende yase-South Africa iyenzeni kubo njalo sebebhekelana ngecaleni njani?
Okwenzakalayo kakhulu bayaphendukiswa ngkhaya abagcina kwesikhathi eside khona ngale. Ihulumende ye-South Africa bayazama ukwenza ama-reprieve ukuthi nxa umuntu wasekhona kwesikhathi eside 10 years uyakwanisa udinga amaphepha alungileyo, kodwa nxa ukuthi umuntu wahamba ukuthi 6 months kumbe 5 years bayaphendukiswa ngkhaya ngokuthi ngama-illegal. Abaningi bangikhona bafaka ama-housing encampments e-Joburg until such a time nxa bethunyezela ngkhaya.
Laba abaphumelela ukuye kwele South Africa bangelawo amaphepha, yini oyenzakalayo kubo uma sebebuya ekhaya and then sebebhekana nale nkinga yokuthi abasana lithuba lokubuyela kwele South Africa?
Into abayenza abaningi yikuthi bayazama ukubuyela, badinga amanye ama-passport, badinga amanye ama-visa. Into esenzakala kakhulu lezi nsuku ukuthi uthola abantu abaningi sebetshontshelwe ama-passport.